Abanye abantu ababaleka eZimbabwe besethuselwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela imizamo yokuthengisela emugaqweni nyakenye uZulu ekhonona ngobukhohlakali bathi kababuyele ekhaya ngenxa yokuthi akula nguquko kwezokulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Abantu labo bagoqela uMnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabekwa Foundation, uMnumzana Joshua Dingulube olwela amalungelo oluntu, labanye abathi baphuze bathunjwa nyakenye kwele Zimbabwe. UHanana uthi akuqedakali okwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende lo obusayo ukhanywa eqhubeka ngochuku. Ungakhangela izikhathi abangene ngazo emzini kaMoyo, yizo izikhathi abangena ngazo kwamumuzi, yizo futhi izikhathi abangena emzini kaNgulube, okutshengisela ukuthi indlela abasebenza ngayo lokhu injalo.
UHanana ugcizelela esithi kunzima ukuthi abuyele ekhaya.
Angizake ngizwe nge-procedure yokuthi khona kuyenzwa i-ferret team elanda abantu phakathi kwamabili isiyababupha. So ukuthi senzeni, it's unfair. Ngumbuzo ekade ngingawukhangelelanga emuntwini okhokhelayo ukuthi senzeni kumbe ubani uyenzeni. Ngoba eqinisweni lami ngiye nje ungambuza ukuthi ngenzeni, angikwazi. Secondly, kuthiwa khona kungenzakala ukuthi abantu abaya bezosilanda ebusuku ngaba yizigayi. Angikwali khonokho, kodwa it will mean yizigayi ezicomplicated. In that ngoba izigange zabuya kithi zazile mota yamasosha, babe le mota ebhalwe Bulawayo Central Police, yizo izigange lezo. And the funny thing ngezigange zona lezo ziqanjwayo ukuthiwa kungaba kuyizigange, singakareporti ukuthi kukwamuliwe izivalo ebusuku kudingwa abantu, babuya bona bazobuza endlini ukuthi kanti abantu ababuye phakathi kobusuku umthulisi bamthethe yini, bamtholile yini. Ngamapolisi azintroducayo athi ngosconstable banibani abevele Central Police, singakaripoti base bekwazi ukuthi kutho ukuthi izigayini zathi zisuka lapha zaripoti aye zivela ngalo kuyadinga umthulisi liyembuthi simthole bezimsweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ngulube othi waphuze wathunjwa koBulawayo.
Khona ukwezwa igovernment yale yinto engathi i-strategy kamnangakho ukuthi azame ukuthi abulale anyone oyi-leader lakhe abakwenza kuko umbalesi unkomo ufuze abulawe ngenxa yokuthi nguye ohamba la ma-district, nguye olabantu bona laba abanjani ematheweleni abalezindi abafisa ukuthi balwele into yabo bayiphuthe. Nakathesi indaba eyenzakalayo ibuhlungu kakhulu, ungakhangela babaduke ungubonise ukuthi ungakhangela from the time ungaqala iminyaka le edluleyo abantu abalandwa ebusuku ngabakithi laba abempumalanga balandwa emini, balandwa ntambama, bafonelwa. Nakathesi uthole ukuthi umqondisi kalani uyatsho ukuthi kalacala kufana lami bengelacala bengiziphumela bengiziphumela ethi ngicala babengigwebelona lingelasizabhelo ngikho ngaphuma ebail pending appeal. So asinanzelele ukuthi uhulumende lo khona aso government sabandimande ngabantu bezanu abasebenza labantu abaku-military intelligence, abantu abangama-CIO, abantu yibo abalandelela abantu ezindlini befuna ubabulala, ngoba vele indlela osophilisana ngayo ku-government ye ngesimafia ukuthi akufuzanga kube lo muntu ophakamisa ikhanda, ophakamisa ikhanda afuza gongo.
Kodwa uMnumzana Joseph Chuma webandela ZANU-PF uthi abantu laba besaba umnyama ongelampisi.
Akula nto enhle ukubana ubone omunye wakho ecathile kumbe ehlukumezekile. Akusiyonto ethabisayo naleyo. Safuze la sifike sidinga indlela zokuthi hlalisana kahle. Singacalanga every time sikugiya e-politics, igiya ensolo, igiya kubona ukusebenza into engasuki ngezikhathi zonke. Then usu-expecti yona into yonke i-turn out into your favor again. Kodwa khonokho ungakubhalansa ku-two, akubhalansi.
Ilizwe leMelika lisanda kwethula umbiko othi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo oluntu okwesabekayo. Kwethule lokhu egwalweni olujulileyo olulungiswe luhlangothi olubona ngezamalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGift Dube.